sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali chona njani izilukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 13 Zibandlela 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umumo elizweni usonakele wafika kusibanga esibi kulandela ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimoda.
Abantu bathithibele, abantu baku-confusion, ngabakwazi ukuthi exactly kwenzakaleni ke okulandelayo. Mbonile izinto laba abatshintsha imali, ngani namhlanje imali zabo babambile, bathe hayi abaye kuyithengisa ngoba bakwazi ukuthi sibili value yayo isingaphi.
Kodwa abasekeli bebandla leZANU-PF bathi lezi izikhubekiso nje kuphela endleleni yokuyafika kunhlalakahle kaZulu.
Kungakaze kulunge izinto kuzaba lobunye ubuhlungu obuthize. Umgwaqo siyahamba esihamba kiwo ulamabhampa, amabhampa sizizaba lawo.
Kungani amantombazana amaningi engasatshadi lezi nsuku? Ingcwethi ziyahlaziya lolu daba kuhlelo lwezamasiko. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umumo elizweni usonakele wafika kusibanga esibi kulandela ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimoda. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo wenze isimemezelo esigodlweni sakhe iState House esokuthi intengo yamafutha ezimoda izakhuphuka ngokuphindwe phose kathathu isuka kumadola adlula kancane alikhulu lamasenti idola 43 esiya kumadola amathathu lamasenti $3.31. Ezinye izitolo zibikwa zingavulwanga lamhlanje kuthi ezinye zibonakale zisethula impahla ukuze kulotshwe intengo entsha esikhuphukile. Sixoxe lesiphathamandla sebandla le-MDC umnumzana Prince Dubeko Sibanda njalo emela isigaba seBinga North edale lePhalamende.
Abantu bathithibele, abantu baku-confusion, ngabakwazi ukuthi exactly kwenzakaleni ke okulandelayo. Mbonile izinto laba abatshintsha imali, ngani namhlanje imali zabo babambile, bathe hayi abaye kuyithengisa ngoba bakwazi ukuthi sibili value yayo isingaphi. Bese suka khona apho even bona laba abathengisayo impahla ezijijeneyo ezitolo sesithola ukuthi abaningi bakhona bavalile under the pretext yokuthi bathatha ama stock tag. Kodwa iqiniso kuyukuthi basazama ukuthi bekhangelisise bebone ukuthi kanti vele yona iprize intengo okufuze ukuthi beyifake kuye kunto nayiphi nayiphi yimalini. Kodwa sibonile nje abanye labo bengezelela ama-prizes, ngatsho nje abalaba abasebenza ukuthwala abantu abaningi besuke emalokitshini bengena edolobheni bakhwezile intengo yokugada. Bese kusuka khonapho kube nabanye nje asebefake intengo zabo ngama-United States dollar kumbe ngamarandi. Yikho osokukhona but ukuthi umuntu abekwa zisibisibili ukuthi kuyavuka kunjani kusasa, ungani kuyakukhanya ukuthi kunjani.
Ubona ungani kuzenzakalani nxa sikhangela ikakhulu kini lina amabandla aphikisayo?
Inkokheli zebandla eliphikisayo eseZimbabwe ngibona ngani ziyakuba lomhlangano phakathina kwesikhathi nje sifitshanele sesilandelayo ukuthi siphe impendulo ekwanileyo ukuthi uhamba njani. Kodwa nje engingakutsho ukuthi esikhala ngakho thina njengebandla eliphikisayo ukuthi besikwazi ukuthi amakhasi lawo adlalwayo awokuthatha imali besithi ibondi le-United States dollar ku-1-to-1 aza kuba lesiphetho. Lesi yiso isiphetho sakhona. Noma izolo ekhuluma nje Mnangagwa ubona ukuthi hayi kukhona okuchaya amanzi, kukhona okungani kakumanga kuhle. Okwakuqala ubebala etshengisa ukuthi la into yakhona ibalayo kayizwisisi. Okwesibili bese simangala ke ukuthi yimiphi ilizwe lake laba lomangameli obala ukukhwezwa kwentengo. Sesenza umsebenzi wabo minister okutshengisa ukuthi kukhona nje okungabe kungamanga kuhle ngaphakathina kwaleyana into. Esikudingayo ukuthi ngabaphume njalo lamanye ama-steps ayakwenza ukuthi i-welfare yabantu, inhlalakahle yabantu ingalinyazwa kakhulu ukukhwela kwentengo lezi esiyazibona esasizibona kathesi siqalisa ukukhwela.
Lo ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, isiphatha amandla sebandla le-MDC njalo emela isigaba sePinga North edale lePhalamende. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje, abasekeli bebandla leZANU-PF bathi lezi yizikhubekiso nje kuphela endleleni kuyafika kunhlalakehla kaZulu. Sixoxe lesiphatha amandla sebandla leZANU-PF umnumzana Believe Gawule owake wamela isigaba seCholocho South edale lePhalamende ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina angitsho angivumelani lakho khona ukuthi kutshengise ukwehluleka kwahulumende. Ngingavumelani lakho kungezinye zezinto ezazisobala ukuthi kungakaze kulunge izinto kuzaba lobunye ubuhlungu obuthize. Umgwaqo siyahamba esihamba kiwo ulamabhampa, amabhampa sizizaba lawo size siyefika phambili lapho siyakhona, kodwa-ke phambili ngale kuza kuya kulunge. Izinto ezinjengazenezi yananzela ukuthi indaba yamafutha le iqalisa ukuhlupha la ngesikhathi esedlulileyo, kukhanya nje ukuthi kulokunye kade kungane kawuhambi kuhle. Kodwa kwakathesi khona sokusiba yinto ezaba nzima kakhulu ebantwini ukukhweza kwamafutha, ngoba abanye abantu abathi sebezakhweza lezinye impengo zezinto besitsho bezama ukuthi bajustify ukukhweza kwabo khonokho abaza kukhweza njengoba into ade sezikhwelile kangaka.
Kodwa bona labo abasola uhulumende besithi uyehluleka bathi bona njengesibonelo uhulumende uthi idola leMelika linguchiki lobhanqa lebond note, kodwa kahle kahle khona kuthiyene ngaleso silinganiso se-1:3 esikhulunywe ukuthi amafutha azakhwela ngaso. Uthini wena ngalo?
Ye, umumo lo sengibuyela futhi emwimeni wokuthi sekuzama into zonke ezenzakala lapha seziqhathanisa idola le-America le-bond lezinye imali lezi esizisebenzela njengaborand. Engikunanzelelayo ngifisa ukuthi aluba singabuyela emuva kulokunye emele kulungisiswe kuhle mayelana ngendaba ye-bond. I-bond vele lona sengisitsho into engasasebenziyo, osekusitsho ukuthi kona ngabe vele khona kuyenzakala uhulumende aluyise ukuthi athole imali ye-America, ukuncediswa ukuthola imali ye-America, imali yangaphandle kumbe le-rand. Abantu bethi do away with i-bond. Udubo lonke lolo silulethwayo kathesi selubangelwa yile bond. I-bond yile selingasela sengathiwa umngane wabantu. I-bond seliyilo selifuna ukutshabalalisa izinto, ngoba wonke abayenzayo konke okubi sebeyenza becatheke emva kwe-bond. Nabasemgwaqweni bayenza becatheke emva kwe-bond. So ngabo i-bond vele alisalungelanga lutho, kodwa ubuhlungu bona obukhona kuzaba khona aluba i-bond lisiba khona. Ngesikhathi i-bond lalihamba, i-bond lizahamba lobuhlungu bona obukhona phakathi kwelizwe kathesi.
Alo ke umnumzana Believe Gawule, isiphatha amandla sebandla leZANU-PF njalo wake wamela isigaba seCholocho South edale lePhalamende. Ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngilitshiye ezandleni zika Mike Hobe esethulela uhlelo lwezabatsha.
Yikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingumike Hobe. Lamhla kuhlelo sikobulawayo Gontutu ziyathunqa, sixoxa ngosakhulayo njalo oyintatheli zindaba umnumzana uKeith Moyo. Sixoxa ngabantu abakumsebenzi wokuhlabela, wokugida ngokunye okuthiyeneyo. Sike saxoxa labanye abantu abakumsebenzi lo balesikhalazo sokuthi abaphathisa ngokusabalalisa imisebenzi yabo, ama-promoters ababaphathi kahle njalo imisakazo ayithakazeleli imisebenzi yabo. Masambeni kuye uMoyo siyezwa ukuthi lokhu kuliqiniso na. Moyo, ngiyakwamukela kuhlelo labatsha, mnumzana unjani?
Sawubona mnumzana, ngiyaphila, unjani?
Hayi, thina siphilile, siphilile. So Keith, masithinta udaba olukhona egudwini namhla. Abahlabeleli bethu, abantu abakumsebenzi wokugida lokunye okujeneyo, bayathakazelelwa na kwele Zimbabwe?
Ngizange ngikhuluma kakhulu ngento engiyibona lapha kobulawayo. Kwezinye indawo ngathi kuyahlukahlukana eZimbabwe, akufanani nje ngayo yonke indawo. Kodwa kwezinye indawo nje njengakobulawayo lapha, into zangibona zisuke ingathi ziyahluka. Kungenxa yokuthi ama-promoters isikhathi esiningi awafuni ukubhadala esibathi ngama-entertainers. Kungenxa yokuthi kwesi sikhathi uyathola ukuthi bathi ama-entertainers, ama-numbers abo are not as good as kwezinye indawo. Ama-entertainers angapha kobulawayo angathi ayesibeka ukudrowa ama-numbers. Ngakho uthola isikhathi esiningi sokungathi kuyashotshenjwana, ngathi kuyasilwana endaweni especially ezemali ngapha. Ukuze ukhangela nangokuthi i-airplay layo ingathi iyahlupha ngoba kulezi nsuku kulabayidipha yona i-paid media yokuthi wena wazi ubani njalo ungathi u-affiliated lobani.
Ngiyakuzwa. Uyazi sengibone abantu abadabuka kwamanye amazwe bebuya kwele Zimbabwe behola imali eningi ukuthi baperforme. Izalane zeZimbabwe zona abantu bayahlawula na imali eningi ukuthi bababone beperforme.
Abantu beZimbabwe bayakhipha kakhulu imali. Into emangalisayo ukuthi basuka bekhiphe kakhulu imali nxa kubuye esiwathi ngama-foreign aid. Kodwa nxa kubuya-ke kwelakithi ebantwini lakithi abafuni ukukhipha imali. Thina lapha kobulawayo sesakuthatha ngendlela yokuthi abantu bakobulawayo sebazi-alayina kakhulu ngomculo wasegold eNingizimu Afrika ngale. So kakhulu uyathola ukuthi bayathakazelela into eziphuma khona ngale e-South Africa. Kodwa kwelakibo lapha uyakuthola ukuthi bengakwazi muntu njalo bengasapoti muntu. Kungabe nje kuyi-cause yokuthi i-media yethu is more aligned to the South African media. Into esizikhonsumayo lapha kobulawayo zigcwele kakhulu into esingathi South African content. Ngakho nxa sokubuya umculi walapha kobulawayo esithi layo ufuna uhlabela into efana nayo, uyakhwikha ukuthi simvalele phandle sithi hhayi ufuna ukuthi abe yi-copycat.
Hhayi, sikuzwile mnumzana. Gqiba uhlelo utshela abalaleli ukuthi kuyini okumele kwenzeke ukuze sithuthukise abahlabeleli bethu labanye abakumsebenzi wokuthokozisa uZulu.
Mina ngibona ngani uze abantu abakumsebenzi lo ukuthi bathokozise uZulu kumele basapote. So mina isiselo sami kubalaleli ukuthi cela ukuthi sapote. Nxa ungezwa kulo muntu omthandayo lawe umzile ku-intanethi kumbe uhlangane layo engumculo weZimbabwe, thenga lawe idlaladla lakhe eliyi-1 nje ukumuzwa ukuthi kanti wenzani. Semaningi ama-platform lapha athengisa umculo lapha.
Ngiyakuzwa mnumzana. Siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwethu lwabatsha.
Hayi, lami ngibonge kakhulu.
Mthwakazi omuhle limzwile umnumzana uKeith Moyo. Liyavumelana laye na lani lilombono wokuthi local is lekker na? Asixoxeni, ngithinteni kuTwitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3. Hayi, kwanele kwalamhla. Mthwakazi omuhle, asidibaneni kuhlelo lwabatsha. Uhlelo The Connection lilami uMike Hobe ngolwesibili kusukisela ngo-8 PM kusiyafika ku-9 PM. Ontanga, bye bye.
Alo ke nguMike Hobe obesethulela uhlelo lwezabasakhulayo. Amantombazana kuthiwa awasayandisanga ukuchada lezinsuku. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube esethulela uhlelo lwezamasiko.
Sengana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babelo bola
use lomdla kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu suku zonke. Sikhangela udaba lokuthi indaba amantombazana amaningi engasachadi kulezi nsuku. Ukuze ngihlaziye udaba lolu ngilobaba uNyandwe yomkhonto Khumalo bese siba lomama ke uSandra Dlovu. Mandlovu, kunjani?
Ngiyaphilela njani baba
Dube? Siphile kahle sibili baba Khumalo, kunjani?
Ngiyaphila njani baba Dube?
Hayi, siphile kahle. Uthi siqaliseke umama Mandlovu, indaba abantwana bengasendi kade kulezi nsuku.
into zangkhona zisuka zibe sesupha kakhulu usuka kokuyenziwa kwesinye isikhathi umuntu emenzeni ubaba ayabe right kwesinye isikhathi umama aye ngabe right into zangkhona zaqondani ngendlela eyiyo
kwenziwa kwini vele kuhamba njani
angazi ukuthi abantu sebangena ukudlala kakhulu abantu abasathembakalanga sini yikho kudala ukuthi kube lokunzima amunye uyathola indoda elungileyo umfazi la sekavuka okunye kwenye isikhathi umuntu ongumama alungi indoda la ibe ngokunye icinine ndo yangikhona sidilika vele ingasalasti ukuthi ibe lesikhathi eside abantu behlala bebonke
um baba Khumalo kukhanya ngizana okuhluphayo kukhona okukhulunywa kumama akungena khonapho ngamafitshane baba
into engizagxila kiyo kakhulu baba uDube yibuntu ubuntu abusekho sebuchabalele abantu ikakhulu laba abakhoza umngcele iLimpopo besiza ngapha kwela seMzansi Afrika bezama ukuthi bathole impilo engcono kufika kube lokuhlangahlangana kwamasiko abantu singakhangela kakhulu sathola ukuthi isiko yilo elibumba umuntu ukuthi sibe kwazi ukuthi yena kwakhe ngakibo kunjani noma njengamaNdebele singabantu abanjani kumele siphile njani so engunanzelela ukuthi abantu bangafika ngapha nxa sebehlangana lezinye izizwe basuke bathathe imikhuba engasiyo yasesintwini ngathi engasiyo esibumbayo thina singamaNdebele ekugcineni umuntu abe sesenza izinto eziphambuka endleleni nganika umzekeliso njengokudayisa imizimba labo sebefike bakujoyina lapha bakubona ngathi into enhle kanti nxa umuntu lo sokumele ende usesaziwa ngabantu abaningi ukuthi yena uyisima kanjani noma abafana nxa befika ngapha uzathola ukuthi laye usefika ngapha ajoyine amagenge sebeqala ukubamba inkunzi besenza ubudlobongela nakhona esesendlini akasenzi kahle usebona ngathi umfazi yi-punching bag ukuthi umele ahlale ethaywa
aha mana khonapho Mandlovu uyazizwela lapha-ke ongani kuyahlupha abanye bagcina bengabona ondindwa abanye begcina beyizigebengu pho-ke kume njani konke khonoko khonangapho nxa sigalele egoli alaba abangathathwanga lapha
angiboni ukuthi kunjalo izini abantu abasekhaya abangahlali nedi kwamanye amazwe emendweni kuvele kusuka kube lobunzima imizi yachitheka afica umuntu ongumama sewondla izingane zingela baba yonke into yangikhona vento emende ukuthi abantu sebangelwa yini vele angazi ukuthi uthi yahlala emendweni vele akuhlaleki veucina usuku onti lawo mede usukele izingane zakho or indoda ayibaluleki ithi abantwana akulakuthi usekhaya okuliphi ilizwi into zangikhona vele zinzima ebantwini
siyamuza umama lapho ukuthi ungazi ube indawo ethize baba Khumalo kuyafana nje kodwa engxeni sokalahleka khonoku-ke ukuthi nxa uqomisa phela intombi kumele wenzeni kanti esoku isijumejume phela akunjalo baba
kona sekunjalo baba uDube yikho ngithe mina ubuntu abukhathalekile ukuthi usekhaya noma ungaphi engunanzelela ukuthi ubuntu abusekho nje ebantwini abantu abasazihloniphi abasahloniphi abasathembakalanga ngoba ubuntu ligama elithanda ukuba banzi elilezinto ezinhle nje ezitholakalayo ezibumba umuntu so namhlanje abantu abasaqomisi ngendlela eqondile umuntu sesithi ucela ama-phone number lokhuyana okokusiba khona kudala ukuthi intombi wawuyilandelela isicathulo size sitsheke uloko ugijimisana layo akusekho namhlanje abantu sebe koma ngama-WhatsApp lama-Facebook so ubuntu in general baba uDube yibo obungasekhoyo ukuthi sizazi ukuthi kanti thina vele singobani kumele siphile njani siziphathe njani ukuze le mizi leyi esiyakhayo kube yimizi elesisindo ehloniphekayo ngoba inhlonipho angeke size siyiqale sesihlala sonke kodwa-ke indlela okhule ngayo indlela oziphatha ngayo ebantwini yiyo indlela ekhomba ukuthi lalapho oya khona uzasuka wenzeni
nanto-ke khonapho udaba sibile oluqhunywa ngubaba Khumalo ukuthi ubuntu abusekho usakhumbula kudala-ke Mandlovu nxa uyijaha lalisithi liphosa ilizwi kuwe lalibhala incwadi bhala incwadi emnando kakhulu ebo-address of love akusekho phela konke lokhu Mandlovu
ya okwakathisa akusekho vele umuntu abantu lapho ngenza noma bengayazani behlangane khona lapho cathele thandana
ngithathelela ithuba ukuthi mbonge ubaba unqabeni Nyanda Mkhonto Khumalo mbonge njalo unkosazana Sandra Ndlovu sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo Oliver lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube Silani.
Bayawagcina masiwa wawo. Owawusenziwe mandla. Owawusenziwe.
Owawusenziwe mandla.
Abadala.
Abadala.
Bathini.
Bayawutshela bathi salulani.
Siyabonga Gibbs Dube ubesethulela ke uhlelo lwapho elwezamasiko lizwile luyaqhubekela phambili lolu daba ngevike ezayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC.
Alamhlanje kuyisonto nje asiguqini ngamadolo sikhonze sivuselele umoya silontungamela inkomo.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabingelelana kankomo, siyabingelela abalaleli. Sithemba bangene kahle kunyaka ka-2019. Sibonga umusa kaJehova.
Usiphatheleni lamhlanje.
Sithanda ukufunda izwi lenkosi encwadini kaDanieli usahluko ngesesithathu undima ngo-25. Ithi yona wathi khangelani kasifakanga na amadoda amathathu ebotshiwe na. Kungani ngibona amadoda amane ehamba emlilweni ekhululekile. Owesine ufana lendodana kaNkulunkulu. Sithola uShadrach, uMeshach lo-Abednego bephoselwe esithandweni somlilo otshisa kakhulu lithi iBhayibheli. Isizathu kungoba laba majaha amaHebheru uShadrach, uMeshach lo-Abednego babeyalile ukukhonza isithombe segolide esasifakwe inkosi uNebukadneza esigcakweni saseDura. Sithola iBhayibheli ke lapha lithi iBhayibheli ke la uNebukadneza wayekade efungile wathi ongasoza khonze leso sithombe makukhala amacilongo ukhala emhubhe uzaphoselwa emlilweni. Laba majaha baya la ukukhonza isithombe basebephoselwa emlilweni. Ivesi sithunda sithola sebephakathi komlilo lithi iBhayibheli uNebukadneza waphakama wathi uyakhangela phakathi kwesithando somlilo wababona behambela kathi bona bebekade bephoselwe emlilweni beboshiwe. IBhayibheli wasemangala kakhulu nthintwa yilokhu ukuthi uthi yena sibona amadoda amane ehamba-hamba emlilweni owesine ubonakala njengendodana kaNkulunkulu. Ngo-2019 izihlobo zami ezithandekayo ngumnyaka esithi thina wokubonga umnyaka wokuvezwa kwenkazimulo kaNkulunkulu, umnyaka wokubonakala kobukhona bukaNkulunkulu. Kodwa indaba engithintayo lapha ukuthi sithola uNkulunkulu ebonakala, sithola uJesu uqobo lwakhe indodana kaNkulunkulu esehla ukuyahlenga amajaha la aphose esithandweni somlilo. Lithi iBhayibheli wabonakala ehamba nabo emlilweni. Sihlobo zami uJehova, nxa sifunda iBhayibheli lonke sithola ukuthi izikhathi eziningi uNkulunkulu wayengazifezi ngesikhathi abantu bejayiva, ngesikhathi abantu bekokotsha, ngesikhathi abantu beqolotsha kumnandi. Sithola uNkulunkulu esikhathi esiningi eziveza ngesikhathi abantu bephakathi kwesikhathi sokuhlupheka. Sithola uNkulunkulu esiveza kuAbraham lithi iBhayibheli uAbraham uSara wayekade eyinyumba. IBhayibheli uAbraham uNkulunkulu waziveza kuAbraham wathi suka uyezweni eniza kutshengisa kilo lona. UNkulunkulu walinda uAbraham waze waba leminyaka engu-100. USara waba leminyaka engu-90, okuthi ukuthi kokuqala wayekade kuvele ku-impossible, kungenzeki ukuthi uSara azithwale ngoba wayekade eyinyumba lasebutsheni bakhe. UNkulunkulu walinda ukuthi uSara ubunyumba budlule kuhlangana ubunyumba lobuguga, i-worst situation ibe worst enkhona ezangenela. Ngithanda ukududuza intandane labafelokazi labo bonke ababona kunzima ukuphila eZimbabwe ukuthi hayi izihlobo zami, kuseduzani lapho esiya khona. UYesu ukukhala kwethu, uMoses uyeza uNkulunkulu uyeza, uJesu uyeza ukuzosihlenga kulomume sikiwo. Lithi iBhayibheli inhlupheko zizanda emhlabeni, laphaka lapho esikhona inhlupheko ziyanda, kodwa uJesu uyakubonakala eyindoda yesine ikakhulu kulabo abamthembayo. Lithi iBhayibheli abathemba uJehova bayafana nentaba uZiyoni engayi kuzamazamiswa. Ngakho ngithanda ukuthi duluzekani liqine likholwe kuJehova, lazi ukuthi iZimbabwe kayisozidilike noma uSatani uyafuna noma akafuni, izinto zizaqulunga kuphela ngoba sikhona thina siyalibiza igama likaJehova, siyambiza uJehova, siyamthemba uzehla abonakale semlilweni.
Akuyiphethe mfundisi
kasithandazi baba, siyabonga izwi lakho. Siyabonga ukuthi wena ulusifumane kulesizwe esikhathini zokuhlupheka. Bonakala uNkulunkulu wethu othandekayo, uziveze njengokwethembisa kwakho ezwini lakho, ngegama leNkosi uJesu. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Angliston Sibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga ntungamili. Ye, sizaba sisonke njalo ngeviki ezayo.
Sondela ntokazi, ungesabi ntombi enhle, ngizinikele ngaphelela. Sondela ngikuqumba qumbe kancane, ungesabeli ikhatshana, angikathathi. Ukubobotheka kwakho kungenza ngikhothakhothe umlomo. Obakho ubuhle bume njalo, uyinkanyezi yenhliziyo yami, ngizinikele ngaphelela. Kuphaphatheke yami inhliziyo ngangikubona, ngizwe ngathi le ngxenye yami inyomukile yaphaphatheka. Sondela eduze ekhekhe lenhliziyo yami, ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo. Ungangiqoma ngiyasikhwela nyovana lesiya sihlahla esilapha, ngiwenyukiyele umfula wokugwembe ugcwele, ngingene kweyakho inhliziyo. Now told you can do photo. It's coming, it's going to be pointing again.
Come and don't pass.
Ngiqome ntombazana, ngiqome siphalaphala ingoma kalikhwa okancube esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ukuthi wasingakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Umumo elizweni usonakele wafika kusibanga esibi kulandela ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimoda. siludgiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje sidibane njalo ekuseni ngo 6:30 igama ngo Chris Gande lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.